Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesine mhla ka 27 kumfumfu 2022 igama nguntungamili nkumo nanzi ezihamba phambili
ayisikho ukuthi zimoto ukuthiwa zingene okunye kwemthethweni ezimbabwe so uspokesperson wemapolisa uyabhuta xa esitsho njani and uyayangisa
Intathelizindaba edume ngokwenza amafilimu eGugurawundi uzenzele Ndebele uthi ngamanga ukuthi ubotshiwe esetheswa icala lokutholakala elezimota ezantshontshwa kwele South Africa.
Uma ubalalelisisa bexoxa labantu babona sangxoxo nje imessages esekwilta kodwa banakho khona ukuthi nansi isimanga lezwa kuthiwa kungahlaselwa lapha esantini.
Uhulumende weSouth Africa uthi ingatsha zakhe ezibona ngezomvikela zisebenza gadalala ukuze zivikele uZulu kulandela isixwayiso seMelika esokuthi amalwecatsha adlulise amalawulo alakho ukuhlasela esantini ngempelasonto. Iyaphambili imikhankaso yokhetho lwamalunga ePhalamende oluza kwenziwa eMelika ngenyanga ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intathelizindaba edume ngokuqoqa amafilimu aveza uchuku lweGugurawundi uzenzele Ndebele uyakulandula ukuthi ubotshiwe izolo esetheswa icala lokutholakala elezimota ezicatshangelwa ukuthi zantshontshwa kwele South Africa. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi nguye owethule umbiko lo esithi uNdebele ubotshwe ndawonye lomunye umsolwa uHelfer Nkomo. UNyathi uthe ababili laba behluleke ukuveza amaphepha akhomba ukuba lezo mota ezibalisa iToyota Fortuner leToyota Raider bazingenisa njani elizweni. Kodwa eloba enkundleni yeTwitter uNdebele uthe lawa ngamanga aluhlaza ngoba kabazange babotshwe kanti njalo uthe akusiloqiniso ukuthi izimota lezi zatshontshwa. UNdebele uthe iqiniso ikuthi bayahlukuluzwa njenguhulumende phezu kombukiso weGugurawundi abawuqhubayo wobulawayo. Lokhu kugcizelelwe ligqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole.
Istatement samapholisa sokungcolisa uzenzele nomnye wakhe esithi malicious. Amapholisa afika kulontshwa into yeGugurawundi ekuqaliseni besithi bale information yokuthi kunezimota ezatshontshwa eSouth Africa zaliswe eZimbabwe. Imota lezo azitshontshwanga eSouth Africa. Wona amapolisa ekuseni akonfirmile after an investigation ukuthi imota lezo zasuka eSouth Africa zabuya eZimbabwe ngama-TIP. Thwaso mota ezitshontshiweyo. And imota zonezo ayisikho ukuthi zimota ukuthiwa zingene okunye kwemthethweni eZimbabwe. So uspokesperson wemapolisa uyabhuqa xa esitsho njalo and uyayangisa ngoba wona amapolisa yiwo abaqinile.
Lithe se likuzwile ukuthi ababili laba kuthiwa babotshiwe kumbe bayadingwa laya emapholiseni lifike lathini kuwo njalo wona atheni la?
Sihambile emapholiseni sesibone i-tweet eka-spokesperson wamapholisa. Safika sabuza ukuthi sisekuseni indaba leyo kuyakhulunywa kwatholakala ukuthi imota lezi kayisizo moto kuthiwa zitshontshiwe. Kathesi uspokesperson sephala emini ukuthi uzenzele usebotshiwe botshela zona ezimota amapholisa abobulawayo afika athi hayi azizwe utho ngendaba yonaleyo. So siphendulile futhi sesisemapholiseni. So it is not true.
Kweta uchu kutika bazange babochwe ozenzele ngicho uskulumeli sama polisi kutete ngapi po?
Uskulumeli wama polisi azikwazi ukuthi kutete ngapi. Njalo okusithandisayo ukuthi isikhulumeli samapolisa kumele ukuthi nxa sisithi sifaka into kuTwitter kumele kube yinto esiyiverifayileyo. Laba bantu abasaye babotshwe, laba bantu ababotshwana. Iy'mota lezo abazikhuluma ngazo asizomota ezilamacala.
Udaba lwegugurawundi lolu ilontshi okhuluma ngayo kayizange iphazanyiswe yini ngamapolisa?
Well, sabona nje sokungani sokulaba skimishes sokutshayiswa ntambama. Kodwa during the launch period, amapolisa asangaphazamisa. Kwakula mapolisa amaningi okudlula abantu ababebuye kulontshi. So imota lezo ngabe vele zazilamacala wayezabotshwa khonapho. They knew ukuthi imota lezi because I'm saying ukuthi amapolisa kolu bangabona imota kusoze baqale bayayidingisisa bengakabuyi ukuzobopha umuntu. So ngabe bawenze umsebenzi ngendlela okwakumele wenzwe ngayo. Kwakumele ukuthi badingisise bese bengakabuyi bezokhuluma. So thina we know ukuthi it's not about imota lezi. We know ukuthi it's about igugurawundi launch ngoba yikho okwakukhangisela khona.
Ngezinye indlela ukuthi amapolisa kakuthakazelela okwenziwa nguzenzele ngodaba lwegugurawundi.
Esithuthini siyakubona lokho kufike kunjengoba kunjalo.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha elimela intathelizindaba uzenzele Ndebele lomunye wakhe uHelfer Nkomo. Kusenjalo abalwela amalungelo oluntu kanye labenhlanganiso ezizimeleyo baphakathi kokucubungula udaba lwegugurawundi emhlanganweni oqhutshelwa kobulawayo we-Asake Film Festival ngenjongo yokuphuma lezinqumo ezingaphathisa abathintwa ilumbhuqaswe. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo munye wabaphatheke kulumhlangano ongumqondisi wenhlanganiso yeibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okucacayo ukuthi udaba lwegugurawundi okwenziwa zinduna ayisikokulolongisisa kodwa yiprocess eyokuzama ukulungisa ngoba udaba lwegugurawundi it's just a complex ndaba elezinto eziningi-ningi ongaza ukuthi ngoba iprocess yama-chiefs ingavuka ilungisile. Hayi, iyancedisa nje ukuthi abantu bexoxisane ngalo udaba, abantu for i-documentation lani kodwa kuningi sibili ngoba kunengantu abakukhangeleleyo okungathiwa hhayi uma kwenziwe so indaba leyabe isilungiswe ngayo okuyikuthi lokhu kukhatshana ukuthi kufike kuyo. Abathintela ngendaba ye-Midlands ukubana izinkokheli ze-Midlands kazikho involved. Khonokho ukuthi i-Midlands ayikho involved kunikeza abanye abantu ama-doubts ukuthi i-process yangkhona uma kuyikuthi abantu bonke baba-affected but kula abanye asebethiwa ngaphandle kutshona. Kusibwa kube le nto eziningi-ningi eziba yimbuzo lani. Kodwa mbona ngazathi bonke abantu bacina bevumelana ukuthi yi-starting point.
Kuya ke kube le nsolo yokuthi inhlanganiso ezizimeleyo mhlawumbe zifuna ukuthi udaba lolu lwegugurawundi ludonse lungagqitshwa ukwenzela ukuthi zibe lomsebenzi wokwenza njengoba sibona ukuthi uhulumende laye usanda ukuthi kule mzamo yakhe asenze ngalolu daba.
Sezizimele zodwa azisoli uhulumene nje ziyatsho okungaqondanga lokuthi ngabe kwenziwa njani. Ikaningi-ningi ungakhangela kazisoli kuphela ziyatsho ukuthi hayi kuphambaniseka lapha ngabe kuthiwa kanje. Njalo kungayisizo inhlanganiso ezizimeleyo zonezi zidubeka zinjalo ngoba kaningi-ningi ngohulumeni lokuhambe sithi abantu abakhuluma ngokuthi kwawonakala bakhulunyiswa ukuthi bale funding. Kodwa ungakhangela abantu abala funding abantu bayadubeka kodwa ngenxa yokuthi bayakwazi ukuthi daily baphila empilweni ebuhlungu kule qhubu elilokhu elingakalungiswa. Yikho bathola belokhu bekhuluma ngokuthi akulungise udaba lombhoqaso. Sibe siyingxenye yabantu odaba esemhlanganweni odubizwe yi-National Transitional Justice la ode khuluma kakhulu ngodaba lombhoqazo ikhangele kakhulu entweni zememoralization. Silibhethu besiyingxenye yabantu odaba senza i-presentation. Ngemva kokusuka lapho sihambe safika eGadade sisiyakhangela iplaki esegadade indala kodwa iplaki yangkhona ikhuluma ngempi eyaba khona phakathi kwamaNdebele labelongo. It's a detailed plaque, but iplaki langkhona besizama ukuqathanisa amaplaki abekwayo izinhlanganiso lezigaba izikhumbula abantu abafa ngombhoqazwe vis-a-vis amaplaki abekwayo ngabelungu ekhuluma ngempi eyaba khona phakathi kwabelungu lamaNdebele. Uthi amaplaki abelungu amilela namhlanje, kodwa amaplaki abekwayo kathesi ayadilizwa. So ngenye izinto dasikhangela ukuthi kungabe kusichoni njengoba sisikhathini sokuthi kududaba lombhoqazwe kwabantu abakhuluma ngalo bekhululekile, ngoba abantu bakhuluma ngalo differently.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Uhulumende wakwele South Africa uthi ingatsha zakhe ezibona ngezomvikela zisebenza gadalala ukuze zivikele uZulu kulandela isixwayiso seMelika esokuthi kulamalwecantsha adlulise amalawulo alakho ukuhlasela edolobheni leSantini ngempelasonto. Uhulumende uthe ingatsha lezi zibheke umumo ngeso lokhosi. Kusixwayiso saso, isigodlo seMelika kwele South Africa sithe amalwecatsha la aqoqa ukuhlasela lapho okulabantu abaningi khona. iNews 24 ibika ukuba kulombuthano omkhulu oqoqwa ngabathandana bebulili bunye eSantini ngempelasonto. Sibuze isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwanazi, ukuthi abantu bathini ngalolu daba.
Abantu sibabona lapha ku-social media bexoxa begqinishotha leyo meseji, bayababaza nje ukuthi hawu isigigaba mpela kanti sekutheni uzahlaselwa. Kodwa ngabananzelela nje kuyingxoxo nje, asibaboni bethithibele kumbe sibezwe sebengathi bangabantu abayithukileyo, bangabantu nje abamangeleyo ukuthi kanti kunento enjalo vele ekhulunywa ngayo.
Akula yini abaxwayisayo ukuthi mhlawumbe kungaba liphutha ukuthi abantu bakutshaye indiva lokho?
Khona kungaba liphutha ukuthi abantu bakutshaye indiva kunesixwayiso ukuthi njalo, kodwa-ke mhlawumbe ngabe abantu bakuzwa ngohlangothi lwase-South Africa kwezokuphepha, maybe bebengakuthatha ngalokho kutatazela ukuthi sebekuzwa kuvelela ngapha. Ma ubalalelisisa bexoxa labantu bakubona sangxoxo nje imeseji nje sekuyitshaya, kodwa banakho khona ukuthi kunansi isimanga lezwa kuthiwa kungahlaselwa lapha eSantini. Kodwa-ke ma ususuthi uyadingisisa akula mcimbi njengingadingisisa ukuhlala imcimbi bani vele e-around iSantini eyazakalayo. Hhayi, akuzange kwaba nabantu abakhuluma ngemicimbi engathi theni, kodwa phela imicimbi iningi nezindawo ezigcwala abantu lapha kubo-Santini and areas ziningi lase-Joburg, but akula muntu okhanya ethi. Abanye baze bakwenza ihlaya mpela ku-social media bathi hhayi kusho ukuthi uma kuthiwa kusesantini wena kukhululeka hambe esantini futhi ziyakhipha bakutshaya indiva nje. Yebo, khona kumele ngabe bakuthatha serious, but okunye singakuphinda ukucabanga ukuthi ngabe kuvelela kuyisixwayiso esivela ku-South African Security Services, mhlawumbe ngabe abantu bakuthethe ngokwethuka, maybe ngenxa yokuthi kule gama elithi America bakuthathela khatshana. Asazi-ke lapho ukuthi kungani abantu bengathi abadidibalanga nje, kodwa-ke hhayi yiyo-ke indlela abantu abaresponda ngayo. Kodwa sibezwa beku-social media esivame ukubakhontakta nje sibuzabuza lapha emapoliseni bathi hhayi into lezi ezinjalo zihlala zikhona ama-security threat, obviously security services in South Africa would have it under control. Mabecho bona
iSantini Mkhwanazi indawo le esingathi ilama western interest kakhulu, amabhanga ama-restaurant, indawo ezigcwala abelungu abavela phandle kwelizwe. Abantu abamnyama labo bagcwele yini kuleyo ndawo? Bayatholakala benyakazela lasemamolwini lapho?
Hayi, kudivadibene eSantini. Yebo, phela vele abavela kwezinye indawo ikakhulu ngaphandle kwelizwe ngeke izindawo ezikhethekileyo mpela ukuthi uma umuntu esuka esuka lapha khona enye indawo ezivalwayo uma use-Johannesburg isantini kodwa babaningi abantu abamnyama futhi nezisebenzi nje imajorithi yazo ngabantu abamnyama okutho khona ukuthi uma umuntu engakwenza ahlasele mpela esantini uyabe sesilwa nezisebenzi uyabe sesilwa lo mphakathi wase-South Africa uyabe silwa nabo abantu abamnyama.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi kulowesilisa obegqoke iyunifomu yamasotsha odutshulwe walimala esigodlweni sakwele Russia eHarare izolo ngemva kokuzama ukuthathela unogada obelinde kulesi sigodlo umbhobho wakhe. Umsolwa uthwalelwe esibhedlela. INews Day ithi ibandla leZANU-PF selithumele amalunga alo emajele ukuyathengisela abasebenza kulolu gatsha amakhadi alo ukuze babe ngamalunga lanxa nje umthetho ungakuvumi. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salubonani, salubonani ku Studio 7 okhulumayo ngu Jay Moyo. Ngajabula li audio mayingafundo. Yebo siyezwa abantu abane abanengi bayakhuluma ukuthi ama sanction akhutshwe eZimbabwe. Kulabo abantu abafakelwayo beZANU-PF but sibona still lokho behlukumeza abantu, abantu bayachaywa okwenzakele ensiza beqanyulwa abantu, akulalutho, akulamuntu obotshweyo. Abantu beZANU-PF balesibha. So abayekele kunjalo ivele silwiseni ukuthi iphume kuphela embusweni kungene inye kawani lokhu ukuthi sitshone sikhalele ukuthi bekhipha ama sanction ayi angakhutshwa ahlale njalo.
Sayibonani, sayibonani, ndinjani? Mina nginguSihle Kimberly Khumalo ophuma eNathisa eMatopo ngifunda eWaitota High School. Ngifuna ukubuza, ngicela ukubuza ukuba amaphepha esokuthwa alikhile sizaphinda siwabhale futhi kumbe kuzenzwa njani?
Ku Studio 7 salibonani linjani basasazi labalaleli be Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Siyabonga ukusathulela izindaba ezimnandi eziphathelane lelizwe lakithi laseZimbabwe. Nikhuluma lo mlilo ophuma lapho kwanyamalela khona lo bhengula esikhosini phela. Mina ngizothanda ukuphawula ngezinto ezintathu or ezimpili mayelana ngelizwe lakithi. Ngithanda ukuphawula ngabafundisi asebengenile ezindwa endaweni zepolitiki. Kanti i-oil lamanzi kuhlangana njani? Ipolitiki leChristianity ihlangana njani? Yini okwabo kwabaletha emhlabeni ukuthi bakwenze ukuthi bashumayele ilizwi likaNkulunkulu? Abakholwayo babhaphathizwe egameni likayisele lendodana, kodwa manje sesibabona sebebhizi ngepolitiki, yibo sebehamba phambili. Sikhuluma nje namhlanje nje bebekhankasela ukuthi izijeziso zenotho aziphele. Khona omunye ubhishophu lapho abathi Ngunyoni, naye wayekhuluma sekhuluma ekhulumela ibandla elibusayo. Yikho engithi bangena kuphi, ngoba i-oyili lamanzi akuhlangani, abaphuma ezintweni zepolitiki. I think kulensuku ezidlulile abakhona abanye abafundisi abake baboshwa, kodwa bathula bathi tu wanganakwenzakalanga lutho. Namhlanje sokubo yibo bafundisi osebebabeka phambili, kuyisimanga lokho. Phinde futhi mangazwe i-statement esiphumile ukuthi kufanele wonke umuntu angene esitaradeni, labantwana besikolo. Abantwana besikolo bangena kuphi kupolitiki?
Njani bantu abasithuse ngelinye lacha ngiyaphila bantu. nami ngithi ngibonise la ngibonise laba bantu bayasisi bantu bayasisi lo bani ngawina kuza nophi iliwina lapha ma election ka next year angeke lilibuse lelo lizwe lelo angeke yini into eyenza ukuthi uchamisa ethi khona uthumela amazwi enduduzo umnakwakwa nengane yakhe leshonile kuyikuthi yena uyisitha nga uhlukumeza ama-supporters e-CCC ngeke lapho likhohle liphinde nxa litshele ukuthi khona i-CCC isazophatha iZimbabwe angeke into engekuyenzeke le kuzofana nje lo 2008 2009 ngesikhathi esikathangirayo ikhohle liphinde ngeke bafethi i-CCC liphathe lelo lizwe lelo laba bathi lizwe linqunywe wamana linqunywe once ngoba yinto ekulokha iyakulokha lasezulwini leyo nto lizwe leZimbabwe ngokuhamba kwesikhathi lizonqunywa ya ngisapoti iphathi mina kodwa-ke laba abaselandana le-CCC nikhohlwe liphinde into elingeke lize liyibona kodwa lilibusa ilizwe leZimbabwe ngithi nami ngishiye lapho umbonge kuleyo ndawo.
Yes, salibonani, salibonani, salibonani bathwakaza bahle. Ngiyalibingelela lonke kundawo esihle ngithi phambili, phambili nge-MRP. Noma kabayithandi, noma bayayithanda, MRP phambili. Kuni bantu be-CCC, nxa ungumthwakazi usahamba le-CCC, uyadlala, thweli donke ebolileyo. I-CCC le-ZANU PF yinto eyi-1, noma bona bengehlulekana ngoba bedonselana amandla. Kodwa ingqondo abanayo babekhangele umuntu wakomthwakazi nxa bekhangele umuntu wasesiNdebeleni iyafana, bamthandi bonke. Kwayena lo mfana wena olihlanyisayo lo lokhu ehambe litshayisa abanye baqanyulwe izandla ngenxa yakhe lo mfana othiwa nguChamisa lo. Lazibonele silo lothokozani yonke into ayenzayo namhlanje ekhangela lo mfana othiwa nguSikhala. Ye ukuthi Sikhala khona vele esifane nakula muntu othiwa nguSikhala, ayikubona bemvalele kabuhlungu kangaka. Bamvalela lona leli gama lakhe yena lwanu uSikhala ukuthi S-I-K-H-A-L-A, akula gama elinjalo esifaneni wesiNdebeleni lo mfana. Cha akazi lutho, ngabe kuthiwa yena nje uyabuya ngapha emaNdebeleni.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abezomvikela kweleSudan badubule babulala umuntu oyedwa izolo ngesikhathi inkulungwane lenkulungwane sitshengisela kulelo lizwe zisola umbuso webutho. I-AFP ithi ugatsha lwe-Coast Guard kwele Italy luhlenge iziphepheli eziyinkulungwane 1000 olwandle lwe-Mediterranean ebezilubhekise ezwekazi lase-Europe. Siziphethe ngodaba lweMelika. Amabandla abalisa elibusayo elama-Democrats kanye leliphikisayo elama-Republicans aya phambili ngemikhankaso yokudinga usekelo phambilini kokhetho lwamalunga ePhalamende laweSenate olwama-midterm elections oluzaqhutshwa mhla ka-8 ngenyanga ezayo. Abanye bathi ibandla lama-Democrats lilakho ukulahlekelwa izihlalo eziningi kumadale omabili. Kepha abanye bathi akwaziwa okuyawela kona induku loxakuxaku. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Into ekhona ngama-elections lawa or ukhetho lwama-midterms ngathiwa hhayi kuseku-tricky. Ngokuqala ngabo June khonapho usukela ngabo June sesifika ngesikhathi zabo August September ama Democrats abekhangelelwa ngathiwa abezabusa izihlalo ezingathiwa ziyi 7 but ikathesi ngendaba ye inflation okukhwela kwezinto emagrosa le petro le nhlala kahle nje ngathiwa sikhweli lephezulu i-inflation iku 9% okwakathesi. So wonke ona lawa ama-parameters ngathiwa ayakhombela ukuthi i-election lay is going to be decisive. Abanye bathi it's the most decisive election since the Civil War in 1861 to 1865. Ngoba into esizibonayo kathesi sibona ukuthi i-Republican Party ngathiwa isidabuka ngokwayo ngoba kule pro-Trump le-pro-Republicans. But abaningi bangikhona ngathiwa bayasaba ukusukuma bekhuluma iqiniso ukuthi i-party le ayisoya ka-Trump. So sesifaka wonke lawa ama-observations siyabona ukuthi ama-Democrats ebese-recover ngoba baphasa ama-bills amabili eyayithiwa i-Inflation Reduction Act lamanye ama-bills ukuthi bancedise abantu ngendaba ezithize ezakathesi ezibuhlungu. Sabona futhi ukuthi baphasa ama-bills or I think it was a presidential decree ukuthi abantu abahola less than 125,000 or 400,000 bakwanise uku badalelwa izikweleti zemali yesikolo ababehambe khona. Izimali zona lezo ngathiwa zazi zacitshwa. Kathesi asiboni kahle ukuthi kuzaphuma kanjani ngoba ama-Republicans akhanya ngathiwa they are pushing izinto ezimbili. Inflation yona lay le crime obutsotsi obuyenzakalayo everywhere ngoba khanya ngathiwa there is recklessness of law and order. So yinto egijima ngayo ngama-Republicans. Lapha ama-Democrats bakhuluma ngendaba zema-drugs lani lezidakamizi eziningi. So ama-Republicans bathi bona njoba bona bengafuni ukuvala ama-border e-Mexico yikho okuyenza ukube lezidakamizi eziningi ezitradeni.
ePennsylvania kulomncintiswano obalulekileyo phakathi kuka Dr. Oz owebandla lama-Republicans lo Fetterman owebandla lama-Democrats yena oke watshaywa i-stroke. Babe le debate kuthange ababili laba kwavela ukuthi uFetterman kakasili kuhle ngoba elokhu engenelisa ukukhuluma kuhle. Lokho ubona kungamphazamisa yini abantu begcine bevotela uDr. Oz ngoba bengasuthiseki ngempila kahle yakhe?
UFetterman was leading by 10 points but siyabona ukuthi kathesi usala nge 2 points. Mina ngibona ukuthi it doesn't matter ukuthi uFetterman ubegula kanjani and then we are seeing impressive recovery ngoba ama stroke near fatal stroke are no joke. Siyabona ukuthi ayalimaza ukuthi ungakwanisi lokukhuluma but yena wazama ngokwakhe even if it was difficult. So abantu kathesi mbona ngathi bagijima ngama policies e party yabo rather than ukuthi mbano khona in the office. So ngibona ama races angkhona asiba close and I kunzima ukuthi sikhulume ukuthi ngobani ozanqoba khonapho.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe. Ebezihamba phambili intathelizindaba edume ngokwenza amafilimu egugurawundi uzenzele Ntebele uthi ngamanga ukuthi ubotshiwe esetheswa icala lokutholakala elezimota ezantshontshwa kwele South Africa. Uhulumende wele South Africa uthi ingatsha zakhe ezibona ngezomvikela zisebenza katalala ukuze zivikele abantu kulandela isixwayiso seMelika esokuthi kulamalwecatsha adlulise amalawulo aqoqa ukuhlasela esantini ngempelasonto. Iyaphambili imikhankaso yokhetho lwamalunga ephalamende oluza kwenziwa ngenyanga ezayo eMelika. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Yimi uNtungameli Nkomo.